Siyabonga Jongalo Standekile lichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 ngoNtulikazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Mayuyu mthwakazo muhle lamhlanje ngolwesithathu umhlaka 16 ngoNtulikazi. Kodwa lingaba litshona njani, olamukela emoyeni ngenjabulo ngoNtungameli Nkomo. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe vele isilo buyanga obuthize phakathi, so ukuthi siza kuthi akuyekelwe kumbe kubhenwe kumbe abantu bangasebenzisi contraceptive ngenye indlela, sesifuna izidumbu, sesizangezelela amamojari.
Uhulumende uthembisa ukuqhubeka ekhankasela ukutholiswa kukaZulu indlela zokwelamisela khatshana imuli ikakhulu emaphandleni lasendaweni ezinzima ukufinyelela.
Siyavala amadlelo, abantu sivala amadlelo, izifuyo zona ngokwazi ukuthi zingenele emadlelweni wazo laphana, ziyahlatshwa, imbuzi zivala imilomo, so kwaba le mpilo yokuthi imbuzi zifitakala zifune emadlelweni. Lapha abafuyileyo eceleni kwemizi yabo, iinkukhu ziyangena laphana zibanjwe zife njalo njalo.
UZulu weMathebeleland ukhala ngodubo lwesihlahla seCactus Rosea esesidale umonakalo omkhulu emadlelweni sesiqede lezifuyo. Umkhokheli webandla lezapho uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi umnotho welizwe wawuvele ukhangelelwe ukubhidlika kungelazitsheziso zenotho ezafakelwa uMongameli Mgabe labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namhla uthembise ukuqhubekela phambili ekhankasela ukutholiswa kalula kukaZulu indlela zokwelamisela khatshana imuli ikakhulu emaphandleni lasendaweni ezinzima ukufinyelela. Ugatsha lwezempilakahle luthi luzadinga indlela zokususa inhlawulo yokuthola indlela zokuhlela imuli ukuze enelise ukufinyelela iziqondiso ze-FP 2020. Kuvika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe eweteleni yeHarare International Conference Center lamhla wokwethula impumela yenhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso eqondisa inhlelo zokuhlela imuli eZimbabwe National Family Planning Council phezu kobudlelwano obukhona phakathi kokusetshenziswa kwendlela zakulezinsuku zokwelamisa imuli kuhle lomnotho welizwe ngaphansi kwesihloko esithi Economic Returns of Investing in Family Planning. Uhulumende uthi kunje uhlangothi olubonayo ngezokukhankasela ukusetshenziswa kwendlela zakulezinsuku zokuhlela imuli olweZimbabwe National Family Planning Council luphatheke ekudingeni indlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa umsebenzi kusukela khathesi kuze kuyefika umnyaka ka-2020 olweNew Family Planning Strategies 2014-2020 ukuvuselela indlela ezaphathisa ukuthuthukisa indlela zokuhlela imuli kuhle. Umeli we-UNFPA kuleli uDr. Basil Tambashe ukhuthaze uhulumende ukuba azilandele iziqondiso zesivumelwano asenza emhlanganweni weLondon ngomnyaka ka-2012 wokubona ukuba isilinganiso sabathola usizo ukusebenzisa lezi ndlela esilokhu sikumashumi ayisithupha ekhulwini 60% kuminyaka emihlanu edluleyo siyaqansa kusiyafika umnyaka ka-2020. Ngasikhathi sinye inkokheli zenhlanganiso ezehlukeneyo ezingenela umhlangano wokwethula phezu kwempumela yenhlolisiso esithe yenziwa kudaba lokutholisa uZulu indlela zokuhlela kuhle imuli i-Economic Analysis of Family Planning in Zimbabwe itshengise ukukhathazeka ngemibiko yezinye inkokheli zikahulumende okubalisa umabhalane omkhulu kahulumende uRegistrar General uMnumzana Thobai Wamdede okhankasela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwendlela zokuhlela imuli kuhle. Omunye wabaphikisana lombono kaMdede obekulo mhlangano laye ongudokotela engumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempila kahle edalela eParliamente uDr. Ruth Labode utshele iStudio 7 ukuba lanxa kuncomeka okuphume kulinhlolisiso eveze ukuba eleZimbabwe likusilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% sisesekhona isidingo sokuba siqanse lesi silinganiso. Uthi vumelana lempumela eveza ukuba bukhona ubudlelwano phakathi kokuhlela kuhle imuli lezomnotho lapho athe kuphathisa owesifazane ukuba abondle kuhle abantu bakhe ngesikhathi esebenzisa indlela zokuhlela kuhle imuli.
Kuyananzeleke lokhu kuthena abantwana bayafa abantwana abancane especially bangazalelwa duze duze ngokumama uyabe ngalamali uyabe ngasakwanisi ukubagcina abantwana bangkhona base besifa. Okunye ukuthena iZimbabwe vele isilobuyanga obuthize phakathi. So ukuthi siza ukuthi akuyekelwe kumbe kubhenwe kumbe abantu bangasebenzisi contraceptive ngenye indlela sesifuna izidumbu sesizangezelela amamojari.
Wengeza ethi lokho sekukhankaselwa ngumdede kufana lokubulala abantu njengoba ekhankasela ukuncindezelwa kwabesifazane ukuzikhethela indlela zokuhlela imuli.
Into engayitsho ngento kamdede mina ngiyala. Into kamdede i-baseless. Gala mafacts. Uphongubhadlamuka nje wakhuluma ngento eZimbabwe kulabantu abale authority kule Zimbabwe Family Planning Council kule Minister weHealth ubefanele njengomuntu omdala umuntu owaziwayo eZimbabwe la wayedinga information engakasuki moya ku public. Mina ngiyala le nto akangivumelani layo angazi ukuthi uyithatha ngaphi kodwa ngiyifuni vela ngivume and siza kulwa la eParliament ayindawo le.
Linhlolisiso ebikhokhelwa ngabenhlanganiso ye The Futures Group besebenzelana labe ZNFPA ibikwa iveze ukuba sesikumachumi ayisithupha ekhulwini isilinganiso sabasebenzisa indlela ezehlukeneyo zokuhlela kuhle imuli. Uhulumende uthi ilizwe lilakho ukufinyelela isilinganiso sokungamachumi ayisitshiyagalombili ekhulwini 80% engazinikela ukuzilandela iziqondiso zesivumelwano se-FP 2020 esenziwa emhlanganweni wamazwe omhlaba owenzelwa kweleNgilande. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isihlahla se-Cactus rosea sesidale umonakalo omkhulu emadlelweni esigabeni seMathebeleland South osokwenze amalunga ayidalela ePhalamende athi uhulumende angenele ekulwisaneni lalesi sihlahla abantu bengakaphelelwa izifuyo. Kubika uNothando Sibanda.
Uhlangothi olubona ngokulondolozwa komhlabathi Environmental Management Agency ithi kunyanga ezimbili ezedluleyo isihlahla lesi sesibulele izifuyo ezingamachumi amane lanye i-41 zalimaza izakhamizi ezilichumi lanye 11 ezintathu zazo ezadinga ukwelatshwa esibhedlela. Isihlahla lesi esiyichefu sibikwa sesisabalale indawana yonke ikakhulu eGwanda le-Bite Bridge okubikwa sesidilize amadlelo amahektha azinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathu i-3300. I-EMA ithi idinga imali engaphezu kwezigidi ezimbili i-$2.5 million ukulisana lalesi sihlahla eziqintini zeGwanda, Bite Bridge, Insiza, Mzingwane, Lemadobo. Unkosikazi Amkela Sidange owe-EMA uthi bake basungula uhlelo lokugamula lokuchisa lesi sihlahla kodwa siyasigcwala indawana yonke. Uthi lesi sihlahla ngolunye nje uhlobo lokhula olungajwayelekanga olunjengedabane uma favuke, ngakho ukusigamula nje akusizi ngoba siphinda sivuke.
Siyavala amadlelo, ngaphakathi sivala amadlelo, izifuyo zona ngokwazi ukuthi zingenele emadlelweni wazo laphana ziyahlatshwa, imbuzi zivala imlomo, sokwaba le mpilo yokuthi imbuzi zificakala zifile emadlelweni. Lapho abafuyileyo eceleni kwemizi yabo, iinkukhu ziyangena laphana zibanjwe zife njalo njalo.
Ngeviki ephelileyo, iParliament ihlafune lolu daba lapho abameli abachiyeneyo abathe kumele uhulumende aphatheke ekuqedeni ukumemetheka kwalesi sihlahla. Umeli weBuhera Central umnumzana Ronald Muderezwa uthe njengoba ilizwe liphakathi kokuthula akuthunyelwe ibutho liyephathisa ukugamula, ukuchisa lokugqibela lesi sihlahla kulesi siqinti. Owayengukhansila esengezane eGwanda South, umnumzana Gilbert Ndlovu, uthi sebephelelwe ngamasu ngomonakalo obangelwa yilesi sihlahla. Uthi bakhona njalo abantu asebethuthile kulesi siqinti ngenxa yomonakalo odalwa yilesi sihlahla ogoqela ukulahlekelwa izifuyo ezithile ezibalisa imbuzi lenkukhu ngalesi sihlahla esesimile ngitsho lemagumeni abantu. Wengeze esithi ameva akulesi sihlahla angangena esifuyweni lapho sizama ukusidla ahle anamathele inkomo kumbe imbuzi ihle ehluleke kunathi amanzi kumbe ukuya emadlelweni ize ife enxa kungasabanga lothe wayibona wayiphephisa
lapho sikhona akusafuyeki kusuya kusuzele imbuzini ukuthi yonke into ekhona safuye kusalatsha ifuye sesidla kathani kathani kuthi siwona basikhathi sikudla sona ihamba almost 5 kg siyodela kulunjani khona.
I-Ema isinike izakhamizi zakulindawo yesengezane, amabhara, amafocholo, lamapiki, okulwisana lalesi sihlahla ngendlela yokugamula, ukuchisa lokusigqibela. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphatha njalo endaweni yenkhwadi, lemapulazini achiyeneyo. Isihlahla lesi sahlanyelwa ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse, iningi labantu licabanga ukuthi licecisa imizi, lingazi ukuthi kuzithezela olulenkume. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Siyabonga Nothando. Ibandla lezano PF lithi lizacwayisisa udaba lokulwisana phakathi kwamalunga alo edalele parliamente ngempela viki libajezise nxa bethe batholakala belecala. Ababili laba umnumzana Owen Ncube omela isigaba seGogwe khana lo meli weKwekwe Central umnumzana Masango Matambanazo babikwa bechayane ngesibhakela kwaba lutholi ngemva kokuba uMatambanazo ethese uNcube icala lokumhlambaza. Abazi ngokwenzakalayo bathi uNcube ngoyecele elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa njalo uMatambanazo ukuxoko likankosikazi Joyce Mujuru. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Rukare Kumbo uthi baza lukhangelisisa lolu daba. Sixhume incwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda yena othi ukutshayana kwababili laba kuveza sobala ukulisana okukuzana PF.
Into ecacayo ukuthi indaba yodlakela ivele indaba ekhona kakhulu kuzana PF. Lanxa ukhetho lolo lujulileyo July 31 kungathi izinga le-violence lehlile kodwa sizakhumbula ukuthi udlakela kuzana uPF yinto evamileyo ikakhulu nxa lusetshenziswa genese amalunga amanye amaphathi. Lokhu kulwa kwabo kodwa maybe kungabe kutshengisa ukuthi abasela that challenge engakanani from ama-opposition party, yikho sokungathi sokulokulwa kubo kodwa ngendaba zama-faction. Lokhu esikubonayo nje yinto vele ekhona kuzana uPF, indaba yokudlakela lokulwa ngendaba zama-faction.
Singathi ukulwa kwababili laba kuveza sobala ukufuthelana okuphakathi kwamaxuku amabili yini abikwa ephikisana kuzana uPF.
Singatsho njalo akufanelanga sibone ukulwa lokhu amadoda ejikelana izibhakela sikwehlukanise lenkulumo zabakhokheli. Sizakhumbula uMongameli Mgabe uke wakhuluma ngempehlane. UDidimus Mtasa laye wangezelela wathi impehlane lezi zifuna igama talk. Ngakho kufanele sikhangele ukulwa lokhu ngelihlo lokuthi kuvele kule nkulumo ezithelela umoya wokulwa phakathi kwenhlanganiso yezanu-PF. Nxa ungathi kule mpehlane ezifuna igama talk, lokho lulimi olutshengisa ukufuthelana lokulwa kusukusela phezu kwe-top leadership yalinhlanganiso.
Leli bandla lithi seliqalisile ukucwayisisa ngalolu daba ngenjongo yokujezisa ababili laba nxa bethe batholakala belecala. Ubona luhamba njani lolu daba?
Disciplinary committee nayo kuzayo ukuthi mubani obelesandla kuyo njengoba sikhuluma ukuthi indaba ye-factionalism yamaqembu achiyeneyo kulale ukuthiwa ngikamnangagwa lale kamjulu. Ngako kuzaliwa ukuthi mubani ohlala kuleyo disciplinary committee. Nxa kungaba lamalunga amaningi ohlangothi lulodwa kusho ukuthi lo omunye uzojeziswa ngendlela ebuhlungu. Ukujeziswa lokhu kufanele kukhangelwe ngendlela yokuthi i-faction iphi yiyo e-dominant kuleyo committee engayibekiwe.
Ngixolise njalo mthwakazi omuhle lo obekhuluma ngayisuye mnumzana Nkululeko Sibanda kodwa ngomnumzana Mlamuli Nkomo incwethi ehlaziya ezombusazwe ikwele South Africa.
akubizozwayo lonyaka iStudio 7 Live Talk isungula uhlelo lobesifazane asihluzeni bomama kusukisela ngolwesine mhla ka 16 Ntulikazi 2014. Kulolu hlelo sihluza indaba eziphathelane lathi abesifazane. Izandluphi lezangikhathazi siphana amacebo. Khululeka mama ukusitshela indaba ofuna sizihluze ngokusithumela i-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Ngizaphinda njalo studio7@voanews.com loba kuwhatsapp unombolo ezithi 1-202-465-0318. Ngizaphinda njalo 1-202-465-0318 kanye la ku Facebook page ye Studio 7.
Umkhokheli webandla lezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uthi umnotho weZimbabwe wawuvele ukhangelelwe ukubhidlika kungela zitsheziso zenotho ezafakelwa uMongameli Robert Mugabe labanye bakhe kuZanu PF. UDabengwa utshele iStudio 7 ukuthi okumangalisayo yikuthi ibandla leZanu PF liphitheka ngokugcona izitsheziso lezi kulokuthi livuselele umnotho. Uphinde wathi uhlelo lokuthuthukisa abensundu kwezenotho olwe-indigenization lwaqalisa ngesikhathi sakuhulumende. Uthi lokhu osokusenziwa iZanu PF yikubulala umnotho ngoba ibandla leli likhanya lifuna ukuhluthunela abamhlophe amankampani abo. Uhlelo lolu oluchothozwa ngabanengi lukubeka sobala ukuthi amankampani emazweni kumele ahlephunele abantu beZimbabwe isabelo esiyi-51%. Asizweni uDabengwa exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube weStudio 7 lokunye okuthiyeneyo.
Indigenization mina ngangukhulumende ngo-1998, ngo-February 88, kwaze kwaphuma i-booklet yakhona eyakhutshwa nguNyathi lomsipha, uSifa somsipha uRoma uNyathi. Yibo ababe under the president's office bazophuma lento yona le indigenization. Iqondile i-document esayibukayo sayipasa. Kodwa ithe khathesi isisenziwa sokuzangena i-GNU yasiphangisiswa ipaswa indigenization kungakhange kwakungahlolisiswanga ukuthi ababe kuchilo umsipha loNyathi yikuphi kuhlolisiswe kutsha. Basaphila bobabili. Lokuthi babizwe, hayi madoda, yini laphuma lalinto, nankwe kade sesifuna ukukwenza, yikho yini lalikucabanga, ngitsho. Usungathi indigenization yafonywa nguNansinga Mkhasukwerere. Yinto entsha. Yinto ka-1998, kudala khonale.
Ye, mase sikhangela njalo baba Dabengwa, kukhanya ngazani kulo daba lolu lokuthi kubunjwe amabandla ahlangane ndawonye. Abe senza lokho kuthiwa i-Grand Coalition. Kambe ungathini ngakho?
Hayi. Ukubona kanye ikubona kabili. Sikubonile nge-Patriotic Front. Siphuma e-Lancaster. Sisithi madoda asisebenzeni sonke. Bathi befika lapha. Nampo. Sebegijimile baye emangisini. Bayasayina ukuthi bona bakuma njengeZanu PF. Inkomo wasale sesegcekeni. Yikho la ethuma umsika. Ah. Kichimani lati kungono ile kuti tina sizaba i-PF zapo during those elections ka 1980. Sikubonile kwehlula kwe Patriotic Front. Sikubonile futhi khona lokho kwe Unity Accord. Akusisi ndawo. Sithe khathesi umnyaka ophelileyo sisanda kuqalisa izapho singalungiseli lokuthi singene kuma election. Saxoxa lamajaha awe MDC onqube.
Umnumzana Dumiso Dabengwa ngomkhokheli webandla lezaphu. Okwamanje ngilifake ezandleni zika Chris Gande weStudio 7 ngamafitshane esiphe uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elinga lichona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo mnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists. Yebo mnumzana Dongozi.
Yebo kunjani baba?
Ha ngiyaphila siyakwamukela kuhlelo.
Eh ngiyabonga.
Ya ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kumi njani lapha emsebenzini wokuthatha indaba lapha siyananzelela ukubana intatheli zindaba eziningi zithi zithwele kanzima ngokusilela kwemali. Ungasichazisela nje ukuthi unjani umumo?
Ya umumo kamanga kuhle kakhulu ngoba udaba olukhona ngalokuthi lona intatheli zindaba lokhu ziqhathwa njengathi njengabantu abasebenza emaplazini. Okokuthi akula hlelo olukhona olokuthi intatheli kumele zihole imali enganani. Yikho ebesizama ukuthi sikulungise nalabo esibasebenzelayo. Okokuthi kube le National Employment Council. Njengoba lisazi, National Employment Council lidale eliyilo elisetha ama-conditions okuthi khona nxa umuntu eqalisa umsebenzi. Angabe lesithupha isesetifiketi sesediploma nje isedegree kumele ahole imali enganani. Kodwa uhluphe esilalo ngalokuthi labo esibasebenzelayo nxa sikhuluma ngendaba zokuthi iholo lethu kumele libe njani bayala ukuthi kube le-National Employment Council sokulu daba lokuthi nxa umuntu eqhathwa uyabuza ukuthi wena ubona ngani ungafuna imali enganani. Ngenxa yokuhlupheka kwabantu umuntu agcine iqamba imali ephansi. Kodwa thina njengeZimbabwe Union of Journalists sikhuthaza ukuthi sihlale phansi kube le nhlanganiso yalaba esibasebenzelayo. Bayala ukuthi inhlanganiso leyo ibe khona ngoba yiyo eyabe izahlala phansi ihluze ibone ukuthi intatheli zindaba zingakhona malini. Yikho nje kulohlupho lonolo lokuthi abantu bakhona imali ephansi.
Liyachayisana yini lohlupho lunjalo lokubana intatheli ziyafumbathiswa ukuze zilobe lokho kuyaba kufunwa ngumuntu olemali?
Limqoto lelo imfumbathiso isibhahlile lapha eZimbabwe ikakhulu kundaba zentatheli ngoba njoba usazi wena nxa umuntu esebenza isesaba njalo ehola imali ephansi kwenza kube lula ukuthi labo abalemali ephexaxa kumbe abalemali eningi bakhuthaze intatheli zindaba ukuthi zingaqhubi imisebenzi yazo kakuhle zigcine sezisebenzela bona kulokuthi zisebenzele uZulu.
Manje njengoba siyananzelela ukubana amaphephandaba ahamba phela umsebenzi kusiba lokunye okufana le-internet, akuphazamisi yini umsebenzi wokuthatha indaba ikakhulu nxa sikhangela imisebenzi?
I-internet into engayitsho ngeyokuthi yona isiphambanise imisebenzi eminingi ngenxa yokuthi indaba phela sezitholakala kwi-internet okuyikho kwenza ukuthi intatheli zindaba zingaqakatheki kakhulu emehlweni alabo esibasebenzelayo. Yikho thola ukuthi imisebenzi eminingi silahleka njalo amankampani amaningi asekhetha ukuthi bathole izindaba zabo ku-internet kulokuthi baqhathe abantu ababadingela izindaba.
Ezombangazwe-ke aziphazamisi indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo?
Ziphazamisa kakhulu ezombangazo kodwa esesikunanzelela ikuthi khona akusakhethi umhlobo. Kungaba umuntu ukubandlaleli kumbe ukampani leyi nxa kuyikuthi ele mali udaba lwakhe kumbe umbono wakhe yozaphuma ngokufisa kwakhe.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli.
Lo ke bekungumnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilale.
Siyabonga Chris Kande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba. Life Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokuhlela kuhle imuli yolwe family planning abanye besithi ukuthatha imithi yokwelamisa kulakho ukudala imikhuhlane ngakho kumele kwekelwe kodwa abanye besithi hatshi akunjalo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezemidlalo imidlalo yenguqo enkezo yamazwe omhlaba FIFA Soccer World Cup iqitshe ngempela sonto kwele Brazil abalandeli benguqo sebekhangelele elandelayo ngomnyaka ka-2018 eza kwenzelwa kwele Russia. Lanxa kungathandabuzwa ukuthi le Germany eliyilo eliphakamise inkezo le lidlale kuhle kakhulu ngako gebe kufanele liyithole. Abalandeli abaningi basele bezibuza ukuthi ukuphiwa isicoco somdlalo odlale kuhle kulomncintiswano uLionel Messi bekufanele na. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umlandeli womdlalo wenguqo uCassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe.
Ya, bengikhangelele ukuthi iGermany izowuthatha lo mdlalo nendlela edlale ngayo kusukela ekuqaleni. Bevele ngilethemba kuyo ukuthi hayi ngoba i-team yokuqala ebengiyithembe kakhulu yibi i-Netherlands uyaphuma kwasala i-Germany ngayo ngoba yilokho lesithemba ngilethemba lami ukuthi izowuthatha ngoba ikhombile kususela ekuqaleni ukuthi ibingawini ngechance iwina ngokuthi iyadlala. Ayidlale kuhle kakhulu kujabulise indlela edlale ngayo.
Manje ukukhethwa-ke okukaRonaldo ukuthi nguye umdlali odlale kuhle kutournament yonke ukubona njani?
Hayi, mina akuzange kuhambe kahle. Mina ngokubona kwami umuntu odlale kuhle yiplayer ye-Netherlands Arjen Robben. Udlalile becommitted throughout amagame wonke. Akula game noma one lapha kaSlaker khona. Udlalile kuhle kakhulu sokuthi bemele ukuthi abe nama-awards amabili loba amathathu e-player A1. I-discipline ubenayo, i-commitment ubenayo, konke nje bekutholakala kuye njenge-player. Hayi, azange kuyehlala lapha. Akwenzile.
UCassius Jayce Simanampofu ngumlandeli wenguqu obexoxa le Studio 7 ekwele South Africa. Big boys don't cry, but sometimes I do cry. Ingoma ka Lucky Dube eqhiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Hayike kwanele zihlobo esithandekayo olivalelisayo.